Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngomgqibelo mhlaka 3 Mpalakazi 2016 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Kambe ukusilela kwemali yohlobo lwamabond notes kungakutshengisani.
Right, ngoba ngenxa yokuthi phela kwi-economics nxa into iswelakala, intengo yakhona iyakhwela. Nxa ungazibone manje ama-US dollars seswelakala sengasatholakali, lama-bond notes semalutshwane.
Abakhuthaza ukulwisana lokumemetheka kwegcikwane le-HIV bathi iningi likhanya selingasesabi leli gcikwane selithembe amaphilisi.
Lapho esaqalisela khona sibili kwakulobunzima obuthize ukuthi abantu babengadilivi ukuthi kulo mkhuhlane lo njalo becabanga ukuthi baloliwe.
Namhla kuhlelo oluphathelane labesifazane sixoxa ngodaba lokulwisana lodlakela lobulili olwe 16 days of gender activism. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Amadolobha amaningi elizweni asebhekane lokusilela kwemali egoqela entsha eyama-bond notes. Lokhu sekumangalise abaningi ngoba usibalukhulu webhanga lesizwe wazisa ukuba kuzethulwa imali yama-bond notes eyizigidi ezingamakhulu amabili i-$200 million. Kodwa abantu batshelwa ukuthi akula mali emabhanga ngitshona ama-bond notes. Ukuze sihlaziye lolu daba sixoxele ngcwethe ecubungula izomnotho elizwe umnumzana Rejoice Ngwenya othi icebo likahulumende lokusungula ama-bond notes kalincedi.
Lelo liqiniso ngoba vele phela sewutshengisela ukuthi esasivele sikutshelwe khona ukuthi ukudinda nje imali engasapothwa umnotho wesizwe akuncedi lutho. Ngoba inkinga yokuthi abantu bona ngokwabo babevume amabhondi betshelwe ukuthi amabhondi iza kuba yi-export incentive kumbe kuza kwenza ukuthi ama-line abe malutshwane ebhenki. So kutshengisela ukuthi nje ayengamanga nje.
Manje ngokubona kwakho kuzahamba njani? Singabona na isisindo sama-bond notes lesi sisiwa kumbe sizaqhubeka si-1:1 njengalokhu okwenziwe ngama-bond coins?
Right, ngoba ngenxa yokuthi phela kwi-economics nxa into iswelakala, intengo yakhona iyakhwela. Nxa ungazibone manje ama-US dollars seswelakala sengasatholakali, lama-bond notes semalutshwane, imali yakhona ukuthi uziwaziwe kuyabe sekulabanye abawazuzayo bathathe emabhenki bawathenge emabhenki sekwethengisa esitradeni. U-Reserve Bank kavena wayethe khona udinde ama-bond notes amaningi akwanisa ukuthi angene ku-circulation ukuze abantu bengami kuma-queues. So sokusitshengisela ukuthi hayi imali ayisukuthi imali iba khona ngoba ibaningi ngokudindwa kodwa imali iba khona ngokungenisa ngokungena elizweni abantu bekuthengisa impahla ngaphandle kwelizwe ama-exports. So angiboni ukuthi azakwenza manje ukuqala ukudinda imali eningi yamaphepha akhe lawo sokuzaba le-inflation.
Kodwa-ke nxa sikhangele lokho kwakuthenjisiwe khonokho okuthiwa ngama-incentives okubana umuntu lanxa engathumeza imali engezelelwe enye, ubona ngani kuzaphumelela yini khona?
Awusoze kuphumelele ngoba njengoba ngisitsho ukuthi abantu abathumeza imali abangaphandle kwelizwe, abantu bamabhizinisi abafuna ukungenisa imali sebekwazi ukuthi bengazi bangenisa imali yabo lapha izantshintsha ibe ngama-bond, ihluphe ukuthi bayikhiphe. So sebevalile vele imithombo yokungenisa izimali. Okukhona ukuthi engikubonayo ngenxa yokusilelwa kwama-bond kathesi, yena uNyamamanguja uyagcina sedinda ama-bond amaningi ukwenzela ukuthi acele abantu ukuthi imali siningi. So kuzakwenza kube le-inflation leyana esayibalekelayo ngo-2008. Yinkinga yakhona leyo.
Hello-ke ngumnumzana Rejoice Ngwenya, ingcwethi ecubungula ezomnotho welizwe, ubexoxa le-Studio 7 ecingweni eseHarare. Lokhu sikudaba olufanayo edolobheni leGweru, uZulu ubikwa eswela imali emabhanga amanye esabelwa amadola ngamashumi amabili lanhlanu i-$25. Sixoxele sakhamuzi seGweru njalo owakhe waba ngumkhokheli wenhlanganiso elwela ilungelo lezisebenzi iZCTU, umnumzana George Nkiwane. Siqale ngokumbuza ukuthi umumo unjani emabhanga edolobho leGweru.
Ngiyabonga baba kanti ngalo mbuzo. Ah, umumo, hey, into azimanga kuhle ngabe. Siyabethi angisazisetshenzwa, uyazi abantu bagcwele emabhenki lapha, ebhenki inye layinye, ayikho malayini, abantu bazimelela izimali, amanye ngala mali. Siyathithi mbuzo, ngabe ama-bonds note abona lawo, abantu bazakwazi ukuthi bathole imali yabo ngakhona, bazibazele imali yabo kusebenze. Kodwa ah, kukhanya ngani sibila kusizibiza, kuthi ntanga lutho, vele ngabe sikhanya ngathi into esezomile.
Manje uZulu yena ubona ungani kuyini okuzaqeda udubo lona lolu? Kukhona yini ababona bakuthembileyo kumbe sebekhangelele nje kuNkulunkulu?
Yes, yazi abantu bakithi kumbe kukhonza kumbe kuthi ngibathi kathesi lakathi semalayini khonaphana abantu abaningi. Hhayi, sebethole urhulumende kakhulu kakhulu ukuthi akhe ehlulekile. Ale kuthi asizeukuhamba kuhamba njengokushutha kwabo abantu. Hhayi, le urhulumende yezempilo abantu vele abantu hhayi abasamthakazanile abakamfuni vele ngoba babona kuyiye vele olete konke vele kuthuthe esikwenzayo lokho.
Ye, kodwa nxa sikhangele umumo uyikakhulu emafekitali lapha kumi njani? Siyazi ukuthi iGweru uyaziwa ngabo bhatha lamanye ama-companies anjalo, kuhamba njani khona?
Amaningi ama-companies avala ngoba njengokuthi kwakuthi ubhatha kwakuthi ibhatha ngale izimali ezi egin glass konke amakhampani amaningi sapha sekuselela ibhatha and ibhatha ayisele abantu labanaaziithenzilezimoremore than 2000 asakhona jevalitshane kakhulu. Hhayi, kuyakhawulisa ungabhoda kuma-industry ngapha uye kuhezi-industry uyekulight industry akusena lito vele amaningi sengamahlezi amaningiamanye ama-companies sokungamahlezi.
Lo ke ngumnumzana George Nkiwane, isakhamuzi seGweru, njalo wake waba umkhokheli wenhlanganiso elwela ilungelo lezisebenzi eZCTU. Ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekhona le eGweru. Izisebenzi zikamanisipala wedolobho leHarare ezamiswa umsebenzi ngumeya umnumzana Bernard Manyenyeni zisethethwa amacala ongethembeki, sezibiselwe njalo emsebenzini umphathintambo wezabelo umnumzana Sevia Kasukwere. Lokho kucunele amakhansela amaningi athi okwenziwa ngukasukwere ikwehluleka umsebenzi. Sixoxe lomunye wamakhansela lawa omela iSouthern umnumzana Peter Moyo ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Imali lezi abantu bezihola baqiwa nguye uhulumente, thina sasicela imali lezo. Hayi madoda, nike sike sibone ama-salaries yenu, sike sibone lesincitsha since 2008 uhulumente wasebhala isitekula ukuthi khona bangabahola imali ezinje. So lokho ngokwabo umlando wabo, but umsebenzi we-council ukawuhambi kuhle ngendaba yokuthi uhulumende into ayizenzayo ayenzi straight. Babe kube usenza straight, i-labor ilandelwa kuhle, ukwazi ukuthi khona umuntu angaphiwa i-contract kuze ihlonitshwe ngale ifuna ukuthi khona likhiphe amanye ama-benefits akhe, liyahlala phansi likhulume, akuyenzwa nje nge-secular. So lokho kuyaphambanisa umsebenzi wethu e-councilini la.
Manje bona labo asebebuyele emsebenzini basebenza kuhle labanye yini?
Uzabona ukuthi khona umabhalane wekhansili waphiwa incwadi ngumeya esasipeshile kazange ake ayayekele ukubuya emsebenzini. Belokhu ebuya emsebenzini ephambanisa umsebenzi, ama-head of department bebehlala laphana besenza umsebenzi, yena angene kwaphana aphambanisa ukungena omunye umsebenzi. Ama-committees ehlala laphana, abanye bebeboycott, abanye bephuma. Ukuyayenza ngabomu ngoba yakwazi ukuthi khona uhulumende uyamprotect. So asifuni imiyomkhuba wona lowo, thina soze sikwanise ukusebenza laye umuntu lo ngoba usethengisa ukuthi khona uyadelela ikhansili uyubhosi wakhe. Akulo omunye ubhosi azamtola ngaphandle kwekhansili. So thina sizakubona ukuthi khona sizadila laye ngendlela ekhona esegcekeni eyenza ukuthi khona umuntu adiscipline emsebenzini.
Kuzaqhubeka kunje kumbe akhona amanye amanyathelo elizathatha?
Thina sifuna ukuthi khona ikhansili ihambe kuhle. Into lezi zonke lizabona ukuthi khona sathatha u-town clerk uhulumende wamala. Khathesi sokufuzeka ukuthi khona sikhulume lo-town clerk loyana simkompensate. Sidinge futhi omunye, but siyaswela ukuthi khona umuntu abamfunayo umuntu onjani. Sizakasithethe umuntu ongafuni zepolitics, ongayenzi ipolitiki, ongekho kupolitiki. Sithathe isithethe umuntu o-professional ukuthi ayenze umsebenzi abantu bebuye phambili. Kodwa okumangalisayo lapha ama-pressure group la akulusizi ngoba abakoni kumbe ngama-pressure group ani ukuthi babone ukuthi kona thina siyayenza umsebenzi, uhulumende nguye obuya ephambanisa.
Lo ke ngumnumzana Peter Moyo ukansila wedolopho leHarare emele iSouthton ubekhuluma icingweni le Studio 7 ekhona le eHarare.
Lamlela ntwandwe
Lamlela
ntwandwe
Lamlela
Lamlelwa mshweshwe
Lamlela nampaba fobe mbula.
Ngiyalamukela kuhlelo lwezemaphandleni igama onguNtungameli Nkomo. Lamhlanje ngikombimba lapho engixoxa khona lesakhamuzi umnumzana Mokincube. Siphatha udaba lwabo wafa wafa labo sikamtanda obona asebebangele umonakalo izondano lokungahlaliseki ezigabeni lapha behamba besithi bakhipha ontikolochi njalo banuka abathakathi. Sibone ngeviki edluleyo uhulumende ekhipha umbiko esithi nxa bekhona abathe bathathelwa izifuyo ngabantu laba kumele baye emapholiseni. Baba Ncube, ngiyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabulisa kakhulu uNtukameli khona ngapho eAmerika, linjani?
Hayi, siyaphila. Linjani khona ngapho kombimba?
Kombimbo sihlala ngendubo nje ezinengi ozakukhuluma ngazo nje njengokuba ngisizwa ukukhuluma langabothikamtanda, hhayi salimala saphelelwa zinkomo.
Kuyini elakubonayo?
Yesh, esakubonayo Ntukameli kunzima ngoba kwakuhanjwa ngabosebhuku isimange esasikhona. Ikuthi leso sikhathi sathi ngothathekile ngoba thina siyandisa ukuphonga ukuthatheka nje thina abantu besikhalangeni kakhulu. Abantu laba babevela khona ngapho kubalogokhwe khona ngapho. Sihlala kusemhlanganweni uthola singamagrupu mpela abadala lezalukazi beyeqishwa ingodo kuthikwa kuthiwa uthikamtanda usiyathathela izinto athathela intolo zamadlozi sesithele nzima. Kwakungabafana isimanga esasikhona ngabantwana abancane ababezithathela abantu abadala izinto zabo ezazi futhi babengathathi ngoba babekutshela bethi kuhambe uyothatha ngokwethuka bethi sesigijima siyathathana nengubo zamadlozi kathesi sesiduveka Ntukameli.
Izinduna le nkokheli yosiko abadala balamakhanda amhlophe labo babekuvumela konke lokho?
Abadala babekunanzelela pho babesesaba thina intsha ngoba sathi sithi babeyala abadala but sibatshela ukuthi mali yala kuthi udirekiloyayo ngoba sasingakaboni izinkomo imbuzi kwahamba Ntukameli sikhangele lami ngangikhola ngikhangele sangena nasentweni zenezo kwasala abantu sesixabana salahlekelwa ngamasiko okunye okumangalisayo and laba abantu bamehluko kulabo wafafa kulobothika labo babebizwa kuthiwa ngothika mtanda yibo mpela bachitha ilizwe labo.
Zahamba izifuyo ezinye izibaya zavalwa.
Izibaya zavalwa sibili ngoba wawusitshelwa lokuthi ufanele ugeziswe wenziweni. Kwakukhitshwa odoli azinto esasimangala pha sasikhitshwa kukhitshwa odoli kwelilanga uthola ukuthi kukhitshwe kombimbi udoli uyekho koyingoko eyekhitshwa okunye lwalo khitshwe kombimbi eyekhitshwa maybe komadlambuzi ngoba thina sasihamba hamba sikhangela sase sabona ukuthi hhayi lapha kulebanjaziziyomanyala lezi ezinye ezithize ezincane uthole sethalizalukazi nje labadala yazi kwakubahlukumeza ele abadala phela zabo ubona ukuthi izalukazi zigugile kakhazikhuthi kezelezo okuthiwa ziyalola.
Uhulumende uthi yizigebengu abantu laba njalo uthi abatshontshelwayo izifuyo zabo kumele bayemangala emapholiseni. Ubona behamba yini?
Ye kuthi mabengazwa kahle behamba but engikunanzelelayo Ntukameli abafana labana noma ungamangala kwakungabafana abancane abanye sesiyazwa kuthiwa abathola abanye siyasibabona eGoli yikho noma ungamangala uyagcina usudliwa ngoba lakibo kasikwazi nenamba zezithupha sasiavele kwakungathathwa ngoba izinduna zazithwele nzima sibilo sebhuku asila nenamba zabo lokuthi kibo kungani noma ungamangala ukumangala singamangala but futhiafukumangalele bani ukuthi ngiwangaphi yikho lapho okusehlula khona.
Njengomhlabeleli sesike sezwa sakubona njalo la uhlabela ngabantu labo
akuphumelezekeni sikubone phumelezekeni mthakatha emagcekeni sikubone emagcekeni akanyayo phumelezekeni mthakatha manegcekeni sikubone.
Njengomhlabeleli ngathola lami ingoma ngoba nyaba ngiyithola khonapho lami ngisizakala khonapho emngomeni zenezo kwesi sikhathi ngibakhomenta kathi uyabukhomenta nje into ongayaziyo ukuthi usiduguzele abantu ukuthi bengenele izinto ezinye ezingasebenziyo.
Siyabonga Ncube bekuhle ukuba lawe kuhlelo.
Hayi siyabonga kakhulu lami ukuthi ngike ngikhulume lani khona ngapha ngoduku esilubonayo ngapha ukuze abantu labo besifakazele behlale bekwazi ukuthi uduku olunje kwesikhathi kuzayenza labayenza abamisteki bayesabe ngoba siyabathi bakhangele.
Mthwakazi kwanelo kwalamhlanje olivalelisayo nguntungamili Nkomo. Besikuhlelo lwezemaphandleni asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo.
Ngugama
namle
namlela
namba wafo.
Lamhlanje kuhlelo lwethu liphuma lendaba litshona lendaba sixoxa lolwela ilungelo labaphila legcikwane le-HIV umnumzana Dumisani Nkomo ngemva kwelanga lokunanza umkhuhlane we-AIDS ele World AIDS Day elinanzwe ngolwesine emhlabeni wonke jikelele. Ya okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Siyabonga mfowethu.
Ya umbuzo wami wakuqala ungasitshela ukuthi nxa ukhangele lezinsuku ungathi wena uZulu uselimuka yini ukuzivikela umkhuhlane singathi ukuzivikela kugcikwane le-HIV?
Ye ngingakutho kabili ukuthi ye umphakathi abantu abaningi sebezwisisa than lapho saqalisela khona. Lapho esaqalisela khona sibili kwakulobunzima obuthize ukuthi abantu babengabelieve ukuthi kulo mkhuhlane lo njalo becabanga ukuthi baloliwe. But khathesi abantu sebeyasepha and lokho kubona ngerethi yabantu asebevuma ukuthi bahambe ku-treatment. Ngoba esikuthoyo yukuthi umkhuhlane lo usutreateke okwakhatheni. But kusase lomsebenzi omkhulu okumele wenziwe especially emaphandleni. Usually abantu abangani baku-advantage ngabasedorobheni abaphangisa ukukuzwisisa. Ekhaya kusase nobunzima ngoba kusase le-belief yokuthi ngiloyiwe. Kodwa-ke into esiyibongayo ukuthi abantu abaneyngadi esayithini sebekulimuka sebekunanzelela lanxa sokubenza barelaxe ukuzitshela ukuthi sekulo treatment.
Ye siyabona ukubana kuyake kuphele amaphilisi lawo okuthiwa ngama morning after okutshengisela ukuthi abantu bayabe beye ecansini bengazivikelanga sebevuka sebedinga amaphilisi okuthi bazivikele ukuthi umuntu angazithwali. Kungakutshengisa na ukubana abantu sebekhohliwe kumbe sebethemba ukuthi bengaba lo mkhuhlane bazaba lamaphilisi okubaphilisa?
Now yikho kade ngikutho ukuthi khonathi medicine le-success ku-treatment eyokuthi at least abantu sebevuma ukuthi bangene ku-treatment. But at the same time kukenza barelaxe abantu bacabanga ukuthi ngingaze ngibe positive ngizatreathwa. So yi-problem esikhona kathesi where people are saying ukuthi ayi-treatment isikhona then umuntu can live aphile impilo ele-risk behavior. So esikutshoyo yukuthi impi concerning HIV and AIDS ayikasikhethi and the government akumelanga irelaxe in terms of saying ukuthi hayi no sesichitha abantu. We are treating abantu but at the same time sikhangelela ukuthi babehave right. Khona lokhu okukhulumayo kukhona sibili kuyasiyo kusethuswe ukuthi kuthoni and nxa kumenyezelwa emaphepheni and the government layithuka izizwe so kuyasibungalisa.
Umthelo lo owe-AIDS levy libona ungani uyaphathisa na nxa sikhangele okwenzakalayo?
Now umthelo we-AIDS level ukhuluma into enhle sibili kakhulu but what we can say ukuthi lwana uvele usu-abuse lwa ngenxa yokuthi isisebenzisa more imali zama-NGOs lapho abathatha khona izimali osekusenza ukuthi leziyani izimali bazisebenzisele ngokufuna kwabo that is on their salaries on their expensive cars zokuya nje kuma-expensive holidays. So iqiniso elikhona lonke esimemezela but kumemezela kwethu akuzwakali ukuthi kakube le-independent audit ekhangela ukuthi izimali lezi zisetshenziswa yini ngendlela efaneleyo. But it seems as if there are a lot of people involved emalini zona lezi so akutholakali ukuthi ezibeki kwini okuhambayo. So singathi AIDS levy but into esiyaziwa ukuthi ama-NGOs niwaphathisa kakhulu ekusebenziseni imali ze-AIDS levy abaphathisa kakhulu ngezimali.
Alo ke bekungumnumzana Dumisani Dumisani Nkomo olwela amalungelo abantu abaphila legcikwane le-HIV. Le balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave la kushort wave 4930-6065-15460 la ku 13860 kilohertz. Okwamanje sengidedela emuva ngilitshiya ezandleni zikasithandekile Mhlanga.
Siyalamukela kuhlelo oluphathelane labesifazana nilami usithandekile Mhlanga. Lamuhla kuhlelo sihlaziya udaba lokulwisana lodlakela ezindlini olwe 16 days of activism to fight gender-based violence. Silomhlonitshwa unkosazana Thabita Khumalo olwela amalungelo abesifazana labantwana. Siyakwamukela kuhlelo Makhumalo.
Ngiyabonga Thandeka.
Selingaphi eZimbabwe ngodaba lodlakela ezindlini?
Ngakhangela umkhonomi waseZimbabwe kawumangazi kuhle. Sonke siyazi ukuthi ezindlini lapha uma kungelazimali sokuthi abantwana bahambe ezikolo kuthenga ukudla kuyezibhedlela, kwandise ukuthi kube lodlakela ngodaba lokuthi kakuhlaliseki ezindlini ngoba besidla imbuya ngoluthi.
Abanye babethi labo baba labo bayahlukuluzeka.
Iqiniso lelo baba labo bayahlukuluzwa. Udubo lukhona lokuthi obaba bangahamba baye emapholiseni ukuyaripota ukuthi bachaywa abesifazana, bafika basuka amahlebe. So kwakhathesi basele ngaphakathi ngoba besazi ukuthi kuba lihlazo uma umuntu ongubaba eseyabika ukuthi uchaywe umuntu ongumama. Njalo ayisiyonto esingazani sike sayibamba ukuthi siyibambe siyilungise kuhle ngoba kuneqiniso ukuthi obaba labo bahlukuluzwa ezindlini. Njalo kumele banike nabo ithuba lokuthi banelise ukuthi bancedise ekuhlukuluzeni kukhona okwenzakala ezindlini.
Sesikhangela abantwana-ke.
Abantwana sisakhulumi sibili ngoba osokuphandle lapha kakumanga kuhle ekhaya. So okutsho ukuthi sesifikile esikhathini sokuthi abantwana bethu abangamankazana laba abangabafana sebengena emgaqweni bethengisa imizimba yabo ukwenzela ukuthi bathole ukudla. So kakulabukelo sibili. Yinto nje esiyithatha mhlana sifike ku-16 days of activism. Singedlula lezo nsuku sezamile lomunye unyaka ukuthi uqalise ukuhlaba umkhosi. Kubanti-ke kuqakathekile ukuthi sidinge izindlela zokuphathisa nsuku zonke, hatshi ukuthi simelele i-16 days of activism.
Iqembu lenu elabesifazana abangamalunga edalela ephalamende bandise ukuba lemkhankaso ethile. Kulezi nsuku yiphi imkhankaso eliyikhangeleyo njalo iyanceda yini?
Imkhankaso esandise ukuthi sinelayo ukuthi singene kuma-provinces silandela abalandeli bethu abangomama esithi i-Women's Assembly sixoxisana ngodubo olutholakala ezindlini. Kodwa kuyazi ukuthi okwakhathesi thi lohulumende ophethe induku uhambe ethaya uZulu. So kuba nzima kubalandela bethu abaningi ukuthi bafike kule mhlangano njalo silodubo lokuthi lanxa sisazisa amapholisa ukuthi sifuna ukuyahlangana nabomama sixoxisane sikhangelana lodubo abalutholayo. Kuba nzima ukuthi basivumele ukuthi sibonane kuqina sesifika esikhathini ukuthi sihambe emthethandaba ukuthi siyephiwa imvumo yokuthi sihlanganise amakhanda. So ngethemba lokuthi bazazama ukuthi benze lokhu njalo bangalisa bazabuya emthethandaba okuzabe sekusitsho ukuthi amaprovinsi wonke ongutheni asizamele siye emthethandaba. I-16 days zizedlulela besigijimisana sizama ukuthi siphiwe imvumo okuthi senze lowo msebenzi.
Okokugcina lake lakhankasela njalo ukuthi abantu abadlwengula abantwana bephiwe isigwebo esiphezulu. Lwaphetha ngani lolu daba?
Umthetho wona isigwebo sikhona. Inkinga ekhona yokuthi abantwana abadlwengulayo bangahamba baye kubodokotela baye bakhangela ukuthi badlwengulilwe yini bese bethatha idoti laba beyifica emntaneni yiyo ezasetshenziswa ukuthi ihambe ikhothi. Udubo lukhona ukuthi idoti liyana igcina ihlanganiswa lezinye izinto ezitholakala nxa abantu bebotshwa, isikhumba, imali, opetrol, odizili, ini. so ngesikhathi ngasokuhlangana sokusiya ekhoti ubufakazi lobana kabusasebenzi ngoba sobonakele. So njalo uDube futhi ngesikhona sasikhala ngokuthi kube le database yabantu abadlengile abantwana lakhathesi lokhu esilindile ukuthi uhulumende yenze leyo database. So ayikuzima lokhu kusasekhona.
Hayi, kulungile. Imalapha ingxoxo yethu.
Ngibongile kuthandekile, kuhlale kuhle balalele.
Lapho lizwe ingxoxo esiqhubela unkosazana Thabita Khumalo omela ibulawayo East edalele parlamente njalo elwela amalungelo abesifazana. Asidibaneni njalo kuhlelo olufanayo ngeviki ezayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami owenu usithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Siyabonga sithandekile. Okwamanje ke esithathe ikhefu silalela ke ingoma emnandi, ingoma ka Stevie Wonder.
No New Year's Day to celebrate. No chocolate covered candy hearts to give away. No first of spring. No song to sing. In fact, here's just summer's high, no warm July, no harvest moon to light one tender August night, no autumn breeze, no falling leaves, not even time. No Libra sun, no Halloween, no giving thanks to all the Christmas joy you bring. But what it is, though oh so new, to feel your heart like no three words could ever. I just called to say I love you. I just called to say how much I care about you. I just called to say I love you.
Ingoma ka Stevie Wonder, I just called to say I love you. Ingoma isigqibela ke uhlelo lwethu lamhlanje, kodwa singakehlukani ke sikhangele besilazo lamhlanje. Kambe ukusilela kwemali yohlobo lwama-bond notes kungakutshengisani? Silugqiba ke uhlelo lwalamhlanje. Igama uChris Gande lilala.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.